Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 4 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emhlanganweni yamanye amabandla ezombusazwe. Inhlanganiso ezimele abasakhulayo ziyaqhubeka ngomkhankaso wazo wokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ngobunengi ukuyavota kukhetho lomnyaka ozayo. Abantu belemelika lamuhla bajabulela ukuthola kwaleli lizwe inkululeko embusweni weLebhilitane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokwethusela abantu lokubalela ukuba baye emhlanganweni yamanye amabandla ezombusazwe eCholocho, njalo abenza lesi sihluku babikwa kuyizakhamizi ezaziwayo zisebenzelana lelunga leziphathamandla zebandla elibusayo. UNompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo eseCholocho.
Imbiko le ivele emhlanganweni obizwe libandla leZaphu eMakhaza, lapho abantu bebesethuselwa betshelwa ukuba bengayi kulumhlangano. Izakhamizi zeMakhaza zithi kulondoda owaziwayo osebenzelana lelunga ledale leCholocho South okade ehamba esethusela ukuthi abantu abazangena lumhlangano bazavalelwa phandle kohlelo lokutholisa abantu ukudla. Usobhuku weMakhaza umnumzana Sikeleto Mkhwananzi uthe ibandla elibusayo limcala ngokwamukela amalunga ebandla leZaphu emzini wakhe bethi usengumthengisi.
Bathe bona igama elikhulu, bathe bona mina sengumthengisi, sengithengisa izana, mina senguwani, senguweZaphu. Yikho lokhu ngathi mina hhayi angifica ukuthi hhayi ngivele abasambhilisanga. Ukunuza ngokuthi bathi bona mina ngalingenise ngangeniselani iZaphu lapho futhi mina sengizenza bani lapho esigodweni kanti usebhuku omkhulu womakhaya.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana kubandla leZaphu eCholocho unkosikazi Phayina Khuphe uthe kuyadanisa ukuba ngensuku zalamuhla lokhe kusaselabantu abaziwayo esigabeni abahlukuluza abanye ngokuthi basekela amanye amabandla.
Nami ngomunye wababevela kudana la intenti yathi kabuya yonale indawo ngathola ukuthi kuthiwa omama bayethuselwa kule indawo bayesaba ukukhuluma ukuthi abafuni abangakufuniyo. Ngiyafisa ukuthi omama bonke ngaba baba nesibindi sokuba bazikhulule kuthi njengoba siya ku-election ka-2018 kuye nalowo umnyaka ozayo sibone ukuba siyathatha abantu bethu sihambe siyovota sikhiphe izandla. Angesikhwebi ukuthi izana siyikhiphe na singesaba singethuselwa. Ukhulu sekhulile mtshengise indlela eyawozimba.
Umkhokheli webutho lezi Ultra Veterans Trust umnumzana Benny Ncube uthe ukuncindezelwa emhlubuleni weMandebeleni kuphambili njalo kwenziwa libandla elibusayo ethi njengebutho elakhulula ilizwe abasoke bavume abantu behlukuluzwa.
Kodwa okwenza sihlupheke kuyini amakhiwe ngekho uzezwa sokuthi hayi abengilandi bona abanayi wawanjani abasingcindezelayo kodwa wena kunguwo sesihlalweni ola mandla esakunikayo amandla lawo uzohleka kwasebenzisusisincindezela ngawo ukuthi uthatha lokho okusenziwa ngamakhiwa ukwenze phezu kwethu kube thumbs 10 phezu kwethu yiko kwenzakala abantu besifesba kulo hlupho olukhulu kodwa ngapha kulingxenye yakithi ngoba ngapha kusolathi 1980 singena sithabile sithi hayo yonke into silungile inkomo sebuyelala ilizwe basekwaqalisa ukuhlupheka.
Obona ngezamasiko kubandla lezaphu umnumzana Cosmas Zenzo Mafu uthe labo abethusela abantu bachitha isikhathi ngoba kukhetho oluzayo amabandla aphikisayo ayakuya kukhetho eyimbuma ethi labo abahlukuluza abantu bazaswela umlindi wokucatsha ngo-2018.
Umungu lo ukhona phakathi kwenu yabona ababala yamaphephandaba nabalalela amawayilesi ngiyezwa ukuthi kule nto kuthiwa yikubambana kwamabandla ehlukeneyo kwezepolitiki ama-opposition party kuliqiniso lokho ngilapha namhlanje esigabeni semakhasi ukuthi ngizefakaza ukuthi ubukhokheli bezaphu buthunywe libandla buphathekile buphakathi kwenkulumo lezo sezihambile kwinkulumelo zozafika ebangeni elithile.
Amabandla ezombusazwe eZimbabwe aseqalile ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo lo manje abantu besesabela udlakela oluvame ukubangelwa libandla elibusayo. Iningi labantu lokhe lilinde ukubhalisa ukuvota ngaphansi kohlelo olutsha lwemitshina yangalezi insuku eye-biometric voter registration i-BVR. Emakhaza bathe abasoke bavumela ukuhlukuluzwa kuyiwa ekhethweni kumnyaka ozayo ngoba umuntu oyethusela abanye bayamazi njalo bazambophisa. Ngimele iStudio 7 isecholocho emakhaza ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba lezokhetho. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wazo wokukhuthaza untanga ukuthi babhalise ngobunengi ukuze bayevota kukhetho lomnyaka ozayo. Abafundi bezikolo zemfundo yaphezulu labo bangene kumkhankaso lo ngeviki edluleyo phansi kwesihloko esithi Mudzidzi Vota Sifundi Vota. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, umnumzana Zenzo Nyoni.
As long the time has come ukuthi kube le voter registration, we'll make sure ukuthi untanga wonke ozelwe from 1997 ngoMay uyahamba isiya register as a voter because we are eligible to vote. And nxa sihamba emaphandleni kakhulu noma khonapha emadolobheni umsebenzi omuhle esiwenzayo oyemukelwa ngomntanga. Ngikhumbula nje amalanga adlulileyo ngisebona wayo bengizokhuthana nomntanga nje benatha utshwala. Ngibabuza nje ukuthi kanti bafowethu nibananatha utshwala lithini ngesimo esenzakalayo. Nkomo akusadingi kukhunjuzwa ontanga. I think sebebonile ukuthi kuyisikhathi esifaneleyo ukuthi bavote, ukuthi bahambe beyeregister, ukuthi besebenzele ikusasa labo. We are working tirelessly. Engingakutsho ukuthi we are working tirelessly even nasema-university, polytechnic, NUST, and then MSU, and then nalapho Teachers College. Bakhona ontanga esilabo ku-organization yethu abakhuthaza abanye ontanga abasema-university ukuthi labe ngabantu abaphatheka kulolu ukhetho luzayo.
Bayathembisa yini ukuthi bazabhalisa bavote ngobunengi? Injalo bethembisa benjalo nxa ukuthi bayathembisa, bakhona yini abathi bazavotela ibandla leZANU-PF? Bakhona abathi bazavotela amabandla aphikisayo?
Akula ntanga kathesi who is prepared to vote for iZANU-PF. Ngifuna ukutshela iqiniso lokho kusobala Nkomo. Akula ntanga who is prepared to vote iZANU-PF. Nginanzelele esihlanganweni wabontanga okwenziwa emdala ngathi senziwa iZANU-PF. Kuthengisile kakhulu ukuthi ngesikhathi upresident kade ekhuluma uMgabe ontanga baqalisa ukushayela ingoma ekade iopposite of what the president was addressing to. Okutshengisela ukuthi ontanga kabaselasifiso.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nyoni oyinhlanganiso ye Education and Employment Youth Forum of Zimbabwe obexoxa le Studio 7 ekwaBulawayo. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Lionel Dineka obhubhe ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamuhla. Umuyi ufe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanye njalo ubekwe eplazini likayise eGwanda. Abakhulume emngcwabeni kaDineka abagoqela umnumzana Thandeko Zintimkandla yena owake waba ngumeya wedolobho leGwanda laye bachaze umuyi njengendoda ebezimisele kakhulu kumzabalazo wombusaso wembusazwe kaZulu. Abantu belemelika lamhla bajabulile ukuthola kwaleli bajabulele ukuthola kwalelo lizwe inkululeko elaliphansi kombuso weBhilitani. Ngaleli langa izalwane zeMelika zithatha leli thuba ukuthi zihloniphe ukwenziwa yilabo abaletha uzibuse abagoqela umnumzana Thomas Jefferson waloba isivumelwano seDeclaration of Independence. Isivumelwano lesi sathathelwa phezulu inhlanganiso yeContinental Congress eyathi uZulu wayencindezelwe okumangalisayo iBhilitani. Ngesikhatshana amalunga eContinental Congress angamachumi amahlanu lasithupha i-56 ahlala phansi avumelana ukuthi eleMelika lithethe nyathelo elihle ukuba uZulu aphume embusweni weBhilitane. Lamhlanje uZulu uthakazelela ilanga leli ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela umlilo ovuthayo othiwe ngemfanelo obizwa kuthiwa ngama-fireworks. Kuzokuba njalo ukuhlangana kwemuli ezihamba-hamba indawo ezitshiyeneyo lokunye okunjalo. Kambe leli langa liyafana yini lokuthakazelela uzibuse weZimbabwe? Umnumzana Jerry Dumane sizalane seZimbabwe esihlala ePhiladelphia uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Ima ukhangele kahle uzibuse labaMelika ngibona ngathi kule gama abelithi patriotism or patriotic ngiyibona ngathi abelungu ababajabulela kakhulu independence wabo babambene lilanga njalo abantu abathakazelela ukuhlanganisa imuli lokuthatha isikhathi nje ukucabanga ukuthi kanti sifike njani lapha esikhona ngobani mele sibabonge. So lalawa engathi ama similarities masikhangela kithi eZimbabwe. Yes, siyathokoza sibili sikhuluma ngalaba abahamba balwela ilizwe siyababonga, but masikhangele ngapha indlela abathokoza ngakhona abaselebrate ngakhona kulo mehluko nje kancane. Ngibona ngathi ngapha nje mangikhangele kungcono igama leli ngilisebenzisa ngoba ngibona ngathi ilizwe libambene abantu bahlangene njalo lesizathu sokuhlangana sikhona bazijabulela siyadliwa kulala sodwa my fireworks wonke umuntu imuli zonke abantu bahlangana baphuma ngaphandle bejabulela.
Nxa sikhangeleke eZimbabwe ke eZimbabwe kume njani?
Ayi masikhangeleke eZimbabwe ngibona ngathi abantu abasabambananga, abantu abasabone ukuthi kanti ilizwe salilwelani, abantu abahleli kabuhlungu, abantu abathokozanga, abantu sebefisa lokuphuma elizweni. So konke lokhu sokuhlangene kwenza ukuthi abantu bengathi nje badatshukele. Badatshukele ngoba ukuthokoza kusabonakala. Njalo ke kuwe nje umehluke ngibona, but I guess from a standpoint yalaba ababusayo yibo kuyabo ku-right konke okuhlangene, but abantu emphakathini hayi abathokozanga babantu.
Hello ke ngumnumzana Jerry Dumane isizalwane seZimbabwe esihlala ePhiladelphia ngapha kweleMelika ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le ePhiladelphia. ku live talk lamhla kuhlelo lwabatsha always the connection sixoxa ngenkuthazo enziwa ngabatsha yokubhalisa ukuvota ngasikhathi sinye ilizwe lemelika lithakazelela uzivuse siqathanisa kwenziwa ngabatsha kwezombusazwe emazweni omabili. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa kwele Germany abikwa eqinisa ezomvikela edolobheni leHamburg lapho okwenzelwa khona umhlangano wamazwe athuthukileyo owe G20 Summit ngempela viki. Lumhlangano okhangelelwe ukuba lokufuthelana ngoba umongameli Donald Trump wele Melika lomkhokheli wele German uChancellor Angela Merkel bengavumelani kuzibopho zokuthengiselana kanye lezokuphathwa kwenguquko yomkhathi. Ele Russia lele China asevumelane ukuthi kumele ele North Korea lijeziswe ngemva kokulinga njalo isikhali sayo semissile lokuqhubeka ngenhlelo zalo zenuclear lokhu kubikwe ngumongameli Vladimir Putin wele Russia. Lamhla kuhlelo lwezenotho ekuqhubekeni kokusilela kwemali emabhanga inhlanganiso yabasakhulayo ebona ngezenotho eye Youth Economic Forum ithi isiyenze ucwaningo oluhlaziya indubo eziphathelane lokugcwala kwabantu emabhanga bedinga imali. Linhlanganiso ithi uZulu uthwele kanzima emabhanga lapho aselala khona achone khona kungela zambuzi amanzi okunatha lokunye okunenginengi njalo leziphathamandla zemabhanga zikhanya zingaphathisi muntu. Sixoxe lomgqoqi wenhlelo zenhlanganiso le umnumzana Farai Masia Muru othi lokhu besaqoqa impumela yocwaningo lwabo.
Ngiqala ngokuthi thina sibizwa ukuthiwa si-Youth Empowerment Forum. Ngokwethu siyi-think tank angithi esikwenzileyo ukuthi sikhangelile ukuthi abantu balohlupho lokuthi bathole imali angithi lento nje abahlangana lazo nxa besiyadinga imali yona leyo. And then into esiyitholileyo ukuthi sesihamba sibuza imibuzo efana lokuthi lapho abadinga khona imali leyi ngisithi emabhanga ngabantu yini abayenelisa ukuncedwa ngezambuzi njengoba babelanda i-bank bethu bezodinga imali betshona bemile khonapho. Angithi bayincedwa yini ngezambuzi labo ukuthi nxa sebephathekile ibhanga liyabasiza kwakuqala. Okwesibili kwaba yikuthi nxa bemile khonaphana nje isikhathi lesi esikizokuyagodola bathola yini lapho kokucatshiswa yini yilaba abantu abawalandela ukuthi bazabanika imali. Okwesithathu sakhayela i-security concern bavukela abantu laba ekuseni belanda amabhenki. Ibhenki layo yabanakanela yini ukuthi bonke abantu laba nje bebuya amabhenki abo banakane bakhangelwe yini ukuthi laba baphanjaniswa yini ngotsotsi. Basically yinto esikade sizikhangele sakhondaksa ke sasingena ngama-questions lawa ebantwini sadinga i-information yethu le sithe ngokuyithola sasesiyihlanganisa kasikafiki ku-conclusion yokuthi sithi singanika i-summary yokuthi sithi okay yikho lokhu esikunjani esikutholile safuna ukuthi siyikhangele siyihlalele phansi i-information njengoba ibidingwa ngabantu abaningi abathiyeniyo siyikhangelile sesisitsho sokuthi hayi esi i-conclusion esi abantu abafike kuyo abaningi abakhala ngalokhu ngendaba leyo mali.
Manje lijonge ukuthi nxa selitholile laqeda konke elikwenzayo uZulu uzafinyelela njani i-information yona le?
Ukuthi uZulu uzayithola njani? Thina abantu esikhuluma labo esibonisana esikhangelele ukuthi sikhulumisane labo yibo ababona laba abamabhanga yibo abantu esikhalele ukuthi sikhulumisane labo ukuthi bona basiphe bona ukuthi bona njengoba thina sithole lokho engxenye mhlawumbe kabakwazi njengomphakathi singakwanisa ukusola sithi amabhanga leyo nto bayayazi kodwa engxenye bengayazi sisenze ukuthi kube betsengisele labo bephume egcweni hayi into le kumbe bayazi kumbe kanjani kumbe kabayazi bona ayiba babeza kutsho labo bekuthengisile njengoba thi asebese siphumisile indaba I mean like ama conclusion omphakathi.
Kodwa khona ngokubona kwenu kunjani lapha emabhanga ikakhulu khona ukuthi abantu bayalala emabhanga ngabanye ngabatshona khona likubone njalo kuthole kungumomja
into nje ukuthi amalanga angikhona eqinisweni akafani kwesinye isikhathi ama-cues lawa awatholi kwesinye isikhathi awathola thina nje sibe silesicelo nje emabhangeni esokuthi ungabe bengenelisa ukuthi at least benika abantu ama-lump sum singathi ngelanga ngelanga bethi bona bathi bale cash limit ye-$50 why bengahlanganisi imali yona leyana kumbe ngeziki benika abantu i-lump sum ukwenzela ukuthi labo bengabi kungabi lama-bankues amade one two kungastrain ama-social relations.
Nxa usithi kungastrain ama-social relation uthini kahle kahle
ngisho nje khona ukuthi kanti kathesomakhelwane phela abasadlisani kuhle ngokuthi uyabuza ukupeleda imali namhla i-50 cents ukuthi ngicele i-50 cents ngike ngiye edrobheni ngiyadinga imali uphenduke usugagasa suthi angiyitholanga kusasiyenze njalo awuyitholanga lapho asiyenzela ukuthi uZulu enelise ukuhlalisana kuhle lisikwanise nje ukuthi nje sihlalisane singahlutshwa ngezinye izinto bona abamabhanga benganika esithi ngama-official statements kuba lula emuntwini wonke ukuthi ekwazi iposition yesimo semali le.
Kodwa ngokubona kwenu udubo lolu luseduze yini ukuthi luzaphela kumbe ludubo oluzaqhela sibona umnyaka usiyaphela sokulama-bonus sokukubi kakhulu?
Ngathi ngumsebenzi kaZulu singakafiki kundaba ye-bonus umsebenzi wokuzikaZulu ukuthi uZulu siphathiseni sonke singela kubandlululana singasebenzisi ukuthi thombe ipolitiki hayi sibonisane ukuthi siqeda udubo ngoba udubo alukho emzini womuntu oyedwa lusemzini womuntu wonke alubandlululanga udubo lolu.
Hello ke ngumnumzana Farai Masia Muru umqoqi wenhlelo zenhlanganiso ye-Youth Economic Empowerment Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Owake waba ngumsekeli wenhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano umnumzana Arthur Mutambara usethule ugwalo olulesihloko esithi In Search of the Elusive Zimbabwean Dream kusitsho ukuzingela iZimbabwe elokhu isala ukutholakala. Lokhu ngokwesibili ukuba uMtambara ethule lolu gwalo aqala walethula ngeviki edluleyo eHarare. UMtambara utshele izikhwichamfundo izifundiswa abezombusazwe lezizalwane zeZimbabwe ebezisembuthanweni wokwethula lolu gwalo eJohannesburg ukuthi injongo yalolu gwalo yikwethula amaqhinga angasetshenziswa ukufeza amaphupho abantu ababelawo ngeZimbabwe ngesikhathi ithola uzibuse. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho isiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugwalo lwakhe lolu olamakhasi edlula amakhulu amabili 249 pages, umnumzana Mtambara uzibuza eziphendula ngokuthi yaya ngaphi iZimbabwe eyalwelwa ngabaningi izinkulungwane zalahlekelwa zimpilo. Uveza ubunono beZimbabwe ngo-1980 ngomnotho, inala kanye le mali okwakugxozisa omakhelwane indenda. Umtambara ke uthi umbuzo omkhulu ukuthi latshotshwa ngubani leli phupho.
What is the Zimbabwean dream? Peace, stability, equality, freedom.
Lithini iphupho leZimbabwe? Ukuthula, ukuhlaliseka, ukulingana, inkululeko, umbuso okhululekileyo onakakela wonke umuntu. Kulokuthula yini phakathi kwakho lomakhelwane? Kulokuthula yini elizweni? Awubatshayi yini abawamanye amabandla? Inkululeko kufanele ikholiswe nguye wonke umuntu.
Lolu gwalo lulandisa njalo ngosekonakele lubuye luqakathekise ukuthi sekuyisikhathi sokuyalidinga leli phupho leZimbabwe kawonke wonke umnotho lezombusazwe okusiza wonke umuntu.
Inclusive economic growth, inclusive
umnotho welizwe owabelanwa ngokulinganayo, impumelelo yakhe wonke umuntu eZimbabwe konke lokhu asikakuboni. Eminyakeni yakuqala kazibuse kwangena igugurawundi. Eminyakeni esisanda kwedlula kiyo amabandla aphikisayo adliswa imbuya ngoluthi. abantu abalalo ilungelo lokwethula imibono lokubuthana. Umbuso wakhona ngowabalutshwana, intuthuko yakhona ngencosana.
Umnumzana Mtambara uqhubeka kulolu gwalo elandisa imbali yosendo lwakhe, akhulume njalo ngempilo yakhe esasengumfundi kuze kube ngesikhathi esengumsekeli kamkhokheli kahulumende, uhulumende omanyano. Lolu gwalo soluthole kunconywa kakhulu izifundiswa labantukazana. Umkhokheli we-University of Johannesburg usikhucamfundo Chilidzi Marwala uthi ugwalo lolu lukhombisa khona ukuthi uMtambara ulesiphiwo sokukhokhela.
And I know you are going to be appointed as
Ngiyakwazi ukuthi uzaphiwa inhlonipho yokuba ngumbalisi ohloniphekayo e-University of Johannesburg. Omunye wemisebenzi emikhulu esiza kupha yona yikukhokhela ezinye inkokheli zethu. Sikhokhele singene kuntuthuko enkulu eyesine.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mthuma Moere yena uthi kuqakathekile ukuthi sande isifiso sokuloba eZimbabwe ukuze imbali yokwenzakalayo ingalahleki.
We need to celebrate Arthur for writing because some of
Kufanele simtshayele izandla uArthur ngokubhala ngoba iningi lendaba zethu ziphelela engqondweni. Iningi lamangcwaba lithwele indaba ezinkulu ezingakhulunywanga eziveza ukuthi singobani, sivelaphi njalo siyapi.
Le yinto egcizelelwa njalo nguye umnumzana Mtambara yena othi isizwe esingelamkhuba ukuloba lokubala sizajabalala ngoba iningi lempendulo zokuhluphayo zitholakala ekubaleni. Melesuru 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lamhla linanza uzibuse. Mhlaka 2 ngoNtulikazi 1776, inhlanganiso yeContinental Congress yathatha isinqumo sokuthi ilizwe lemelika libe lozibuse. Ngensuku ezimbili ezalandelayo, ababemele izabelo ezilijumi lantathu ezazibuswa yiBhilithani zamukela isinqumo sikazibuse esalotshwa nguThomas Jefferson. Elemelika lathatha isinqumo lesi ukwenzela ukuthi kuhlonitshwe ilungelo likaZulu lempilo yabantu njalo kube nenhlalakahle. UJefferson wakubeka sobala ukuthi kulamalungelo okungamelanga aphiwe abantu nguhulumende ngoba ngamalungelo abazalwa lawo. Amalungelo la akumelanga ukuthi uhulumende adlale ngawo. UJefferson waphinda wakubeka sobala ukuba kulungile ukwenza umvukela wokuzikhulula nxa abantu bencindezelwe okumangalisayo. Ngakho ke elemelika lithi kwakulungile kakhulu ukuthi abantu bazikhulule embusweni welizwe leBhilithani. Elemelika lithi kwakungela ndlela abantu ababengawuvikela umvukela lo ngoba kwakumele balwisane lokuncindezelwa okwakubenza ukuthi babe ngabantu kazana. Abaloba isivumelwano sikazibuse se-Declaration of Independence ababengamajumi amahlanu lasithupha 56 benza lokhu bekwazi ukuthi bengagwetshelwa ukulengiswa nguhulumende weBhilithani. Omdala phakathi kwabo uBenjamin Franklin wakubeka sobala ukuba kumele babambane okumangalisayo ngoba bangalengiswa munye ngamunye nguhulumende weBhilithani. Ngelanga lokuthakazelela uzibuse, izizalwane zeMelika zithatha leli thuba ukuba zihloniphe owenziwa yilabo abaletha uzibuse. Elemelika lithi liyananzelela ukuba amalungelo atholwa ngabantu elizweni leli kawasiwo abo bodwa ngoba uZulu emhlabeni wonke jikelele ufuna ukukhululeka.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Siyathanda izinto ezimnandi, ingoma emnandi, ingoma ka-DJ Tira isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibandla leZANU-PF seletheswa umlandu wokwethusela abantu lokuba lela ukuba baye emihlanganweni yamanye amabandla. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo ziyaqhubeka umkhankaso wazo wokukhuthaza ontanga ukuthi babhalise ngobuningi ukuze bayevota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, ngilijiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.